eNdebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilishumi lanye kuLwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yibo abazame ukuthumba umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla leMDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni. Abantshintsha imali ngokungekho emthethweni sebezagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elithumi. Ngokutsho komthetho sanda kwethulwa ngumongameli Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luthi abantu ababikwa bezame ukuthumba umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa evela emhlanganweni wakhe eMarondera izolo kayisibo bacuphi ama-CIO njalo kabasebenzeli uhulumende. IMDC ithi ama-CIO avimbe izimota zikaChamisa emavuku azama ukumthumba izolo. Athi njalo abacuphi laba bazame ukuthumba umtshayeli kaChamisa kodwa behluleka. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ukulandule lokhu namuhla kumbiko awethule kuhola elisanda kwedlula esithi umnumzana Chamisa nguye ohlasele abantu laba bezihambela esithi bayamlandela. Amazwi kaMutswangwa agcizelelwe ngumabhalane osebenza kugatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana.
Vanhu vose vava vari kusvambira motikari izeyoyo haisi motikari ine anything to do with government or arms of government inongoriwo motikari vanhu vaizvifambirawo vakangoitifungawo zvavakafunga tisingazive kuti
lava ngavantu nje avavezihambela avangelani lokwenza lohulumende imota leyi kayisiyo yama-CIO yabantu nje avavezihambela avahlaselwa nguchamisa labantu vakhe vacina vesiyamhangala emapoliseni okukhanya sobala kuvhidiyo emphakathini yukuthi uchamisa nguye owazijikela emoteni hathi ukuthi wayithunjwa nguye uchamisa owayezama ukungenela abantu emoteni yabo.
Umnumzana Nick Mangwana ngumabhalane osebenzela kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda uthi liqiniso ukuthi ngama-CIO azame ukuthumba uChamisa. Usibanda uthi kumele uhulumende achiyane lalumkhuba ngoba ulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni.
Isehlakalo sokuthi umkhokheli webandla elikhulu elinjenge-MDC utholakala efakwe esibangeni sokuthi angabe engasahlalisekanga kumbe kungabe kule mzamo empilweni yakhe kuyinto embi kakhulu okufanele ukuthi uhulumende ayikhangele ukuthi abone ukuthi kayifi yenzakala. Bakhona abantu abaningi kunjenje abakhulumayo ukuthi hatshi ukuphanjaniswa komkhokheli onjengo-President Nelson Chamisa kungagcina kwenza ukuthi ilizwe lingabi lokuthula. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela ephakeme njalo ngendlela e-responsible ngoba izenzo ezingela kukhaliphe ezinjengalezi zingaletha ubuzima kakhulu elizweni lakithi.
Kahle kahle bengaba bebezama ukumthumbelani bemenzeni futhi ngokubona kwenu?
udubo lukhona lokuthi siyazi ukuthi uPresident Ramaphosa nguye owaphumelela kukhetho odlulileyo. Siyazi ukuthi abantu abakhulumende labazalo bayazi lokho. Ngendlela yalokho siyazi ukuthi njalo kule nhlangothi zikahulumende ezikhanya zisebenza ngendlela engaqondakaliyo ufana nakhonokho okwenza ukuthi kugcine kubule abantu abangu-7 mhlaka 1 August. Lokho kwenza ukuthi singazi ukuthi kathi oyabe ethume abantu ngubani ebathuma ngaliphi njalo abatshele ukuthi benze njani. It's high time ukuthi uhulumende lowo aqalise ukwazi ukuthi okwenzakala phakathi kukahulumende yini. Yikho lo mbiko lo abawukhiphileyo uyinto etshengisa ukuthi uhulumende lowo akazazi ukuthi usebenza njani. Ngoba ziningi izinto eziphumayo zenzakala uhulumende lathi kakwazi. Khathesi uPresident Nangaa ukuthi kakwazi ukuthi wathumela abantu mhlaka 1 August imbali. Kukanti-ke kungumsebenzi wakhe ukuthi azilokho.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekwelebhilithane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Okokuqala ukuthi sibe kwazi ukuthi uhulumende lo okusayo bonabo abantu abaphethe izintambo kahle umsebenzi lo wokulandela abanye abafikisayo lokubashukumeza ngumsebenzi abawaziyo njalo abawenzayo kukhona embalini yeZimbabwe ukuthi uhulumende lo ophethe amandla uyakwenza khonokho. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe behlale bekwazi ukuthi izenzakalo ezinjalo azisosimanga, zenzeke kakhulu njalo zihlele zisenzeka eZimbabwe ngaphansi kombuso walabo abaphethe izintambo kahle.
Uhulumende uthi kayisibo bantu bakhe, kayisiwo mapholisa, kayisiwo ma-CIO enze lokho. Kungaba kungubani pho?
Ukuthi ngubani sithembele ukuthi yena uhulumende nga uyacwaninga aphenye atsho ukuthi ngubani. Nxa kuyikuthi ngabantu kazana abazonda uChamisa bemzondele lokho abamzonda khona kumbe njalo kungezinye izigebengu ungathi uhulumende. Uhulumende ulawo amandla okusebenzisa amapholisa lokusebenzisa abacuphi bakho ukuthi badinge babekwazi ukuthi ngubani okwenzileyo lokho. Ngakho it's not enough ukuthi uhulumende uphethe amandla ethi kasuye. So esifuna ukubuza uhulumende ukuthi ngubani ngoba uhulumende ulamehlo ulezandla njalo ngalo zokufinyelela ekuthina lobazi ukuthi ngubani owenze isigameko esinjengaleso.
Uthi njalo uhulumende unguhulumende ohlonipha amabandla aphikisayo kanye labakhokheli bawo, njalo unguhulumende ohlonipha umthetho, ngokunjalo ube ngeke enza ihlazo elinje.
Lokho bangakutshela abangakwaziyo baba, bangakutsho ebantwini abangaziyo imbali yaleli bandla elikusayo lohulumende ophethe izintambo. Abantu beZimbabwe bonke kunye nezingane bayakwazi ukuthi uhulumende akala nhlonipho yabantu bamabandla aphikisayo. UMorgan Tsvangirai wakwalala embhedeni etshayiwe, obidi sebeke babotshwa, uChamisa njana laye wakowabotshwa walinyazwa, uJoshua Nkomo waphuma ebaluleka ezweni engakana. Ngakho lokho abakutshoyo bakhuluma into engelamqondo njalo engelakuhlakanipha, ngoba izizalwane zeZimbabwe ziyazazela ukuthi zibuswa izikimi ababulali njalo abahlukumeza.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana incwethi ehlaziya ezombusazwe sixoxela ese South Africa.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi. Mutoko, mhlaka 15 Lwezi. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Wanda, mhlaka 26 Lwezi. Lupane, mhlaka 28 Lwezi. Sitsune ngakontutu ziyathunga. Bobulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPractice Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule umthetho opha imithethwandaba amandla okugweba abantu abantshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi babike okweminyaka elitshumi. Umthetho lo upha njalo amapolisa kanye labeZimbabwe Anti-Corruption Commission amandla okubuzisisa abantu ukuthi inotho yabo bayithola ngaphi njalo njani. Umnanga kwauthi umthetho lo ujonge ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kungaba kuyinto entsha elizweni leZimbabwe enjalo engaba inganqabela i-corruption nxa inga-implement. Ungakhumbula ukuthi eZimbabwe problem esilayo kakhulu ukuthi siyabe sikwanisa ukuwufaka umthetho but ukuwulandelela lo uwusebenzisa kwande ukuthi kuyasica sengani sehlulela ngesikhathi ezehlukeneyo. Kuyafana lama-policies wona ayabe abefakiwe. Siyathi ngama-policy amahle but uku-implementa yikho kujala ukuba yi-problem nxa sikhayele eleZimbabwe. Kanti umthetho ngokwawo bese kufika isikhathi sokuthi kungabe kuyafunakala ukuthi umthetho njalo ube khona. Kodwa sesithi emakhodi lalabo abanye babopha kanje abantu corruption sobuze besebenzisa umthetho lowo besebenzi ngokukhangela eZimbabwe kulabantu abanothileyo kakhulu ungadingi amakampani abo akula la kampani la ubusuzibuza ukuthi umthetho nga imali yakhona kuyabe ukuthi uthole itenda ngoba ngumuntu wezanu kumbe ngumuntu ozwanana lo minister kumbe ozwanana lo bani. So nxa sikhangele sithi umongameli engabe ethethe inhlelo eqondileyo kodwa sesikubuza ukuthi uzayilandelela ngokuyigcwalisisa kuyenzakale yini ngoba singa sikhangele ukuthi komthetho lwana loba kulokukhangelayo osiphathe thina kakhulu lesesikhangele kwezomnotho sikhangele ezingama big fish those people that abalemali eningi abangayijustifye ongakwazi ukuthi uyavela nga yesesikhangele ukuthi umthetho lowo usetshenziswe kibo wasiphathele ndlela abasebenzele omunye umuntu omkhulu.
Khona ubona kusebenza yini khonokho okokuthi ugatsha olubona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission amapholisa kanye leZimra asephiwe amandla okuyacela imvumo emthethwandaba eyokulanda umuntu bambuze ukuthi akuchasise ukubana inotho yakho wayithola njani. Ubona usebenza khonoko
yikho kuqalisa I think nxa sikhangele yikuthi yikho kuzasincedisa ongasincebela ungakhangela ukuthi kwenzakala kathesi yikubona umuntu uyabotshela i-corruption eyephuma ekoti ngoba umthetho awukho lawo noma ephumile omnye abhatala ifayini but into azitholileyo abezingafofiteli nxa sikhangele khonapho kungaba lokhu ethusela nokubiselana labancane labade befuna ukutshontsha kade bekhangela ukutshontshela bade sebesethuwa ngoba umthetho usukhona kodwa ofuze sikukhangeleyo ukuthi umthetho lo njengovuye ngama-presidential powers kufuze ukuthi ngesikhathi esifitshane ubusulungisiwe waba ngumthetho olungiswa yiparlament.
Umnumzana Reggie Shoko incwethi kwezenotho. Singene kuhlelo lwamasiko silo Gibbs Dube.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuthi nxa umuntu engatholakala eganga ethethe kumbe ethethwe kumele udaba lolu lubanjwe njani umyeni wakhe kumbe ngabanye bakhe kulapha athethwe khona. Ngilo baba uEzra Jesus Banda njalo lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube lezingcwethi zamasiko esintu. Babatshisa kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Hayi phila kakhulu kunjani eBiltan?
EBiltan umqando sukhona njalo sokuba mnyama emini kunje ilanga sesilibona nje kuye amahola amabili emba amathathu.
Ye kunjalo Madube kunjani mama?
Hayi ngiyaphila mina.
Ye kunjani?
Ngiyele labalaleli lo.
Hayi kuhle kakhulu. Sikwenze ngawe Madube. Nxa umuntu engabanjwa eganga asithi ngumuntu ongumama kumele kuphathwe njani kunoko? Kumbe ungubaba nje?
Mina ngibona ukuthi ungalinga vele limbambe vele kuyokuthi useganga. Kumbe vele uselesikhathi ekwenza seganyile. Ukuthi limkhangelise umnyango aphuma kuhambile ma kuyukuthi isizathu sakhe asizwakali. Ngibone ngani kuthiwa kungcono omunye lo munye asale ephile yakhe ngoba phela niyabe ehlulekile ukuthi azibambise ekhaya waze wabona ukuthi ukuganga yikho kungcono. Ukuze uzuze uqinise ubulala umuntu umbulalele ukuthi ngimthole eganga mna mbona kungiyinto engekho right. Nxa abantu sebesehluleke ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngomlomo. Omunye lo munye akathatha isikhwama sakhe azibuyelela ekhaya kumbe yalapha akhona afuna ukuthi abe yi-free court ngoba ma usubulala kuyafana naye ususiba lezandle igazi ezandleni zakho. So ubuyekele umuntu azihambile mina mbona ukuthi kungcono la usale uzivalele uright omunye lo munye aziqalisele yakhe impilo enhle entsha oyakuvele uyifuna ayikhona ukuthi lizeqine seliqabana sosiba nzima ngoba ungabona umuntu eseganga vele there is a reason emenza ukuthi ayenze njalo.
Ye so baba Spanda siyabona ukuthi abantu abanye bayabulalana ngodaba lololu luphathwa njani?
Abantu bayabulalana Dube isizathu sokubana nje umuntu usukeke adelelwe yimizwa, umuntu adelele lo athethe nelayo mbayendele kuye ngokuthi ahawukele ngaphandle ngesilungu esingathi last. Ufuna nje ukuthi kuthiwe yena ke ungene emachansini lalo athi uyakholisa kakho lokho kugcine sokubangela ingozi. Kukanti ungeza umuntu ukuthi hayi kakusatsho ngaphakathi enhliziyweni tu, kumele nje uphumele egcekeni ukuthi hayi kambe ke imizwa yami isiphelile kuye, so kungcono la uzihambele kini lami ngidinga omunye.
Ye, kodwa kulula yini madube ukwenza khonokho?
Abanye bakubona kuyinto enzima sibili ukuthi kwenziwe khonokho, kodwa sowufuna umuntu olenhliziyo leyana enhle ongelacuko ovumela ukuthi nxa sovele sowenzakele sokwenzakele. Khonokho kuthiwa ngubhuti ezwa ukuthi abanye abasuke umntalawulele lokhu ze ngihliziyo, omunye angabathola bevele benjalo kasacabanga plan B. Uplan B wokuthi hhayi umekele azihambele, vele usecabanga ukuthi ngihloka adingingamu adingi wonke ababulala kuma abantu. Kodwa kungacabanga ukuthi usingqondo zakho kuhle phansi, hayi mina ngibone ngathi kuba ngcono abantu beyabayekela abazihambele ngoba ungazondi uzondo okwecileyo kagcina usenza icala gcina ubulala abantu abangelacala.
Madube, Madube, hayi sikuthi kuyabe umuntu ekuplanile. Kulesikhathi esifikayo esingathi i-split seconds okufikayo ulaka, abantu ababulala abaningi babengakwazi ukuthi babulala. Sumtholile ungwakho ke kulo muntu alaye balele khophana, ufike ulaka kulasikhathi sokuthi vele uzikontrole kumbe uzame ukuthi uzibambe, kuba buhlungu. Abanye kube beqaleka befinta, omunye mhlawumbe vele iqiqo labadobi ingabe ekitchen asabulale ngoba lolaka lwalukhona azonanzelela sokuthi lethi ukuthi hayi lapha ngangizihambele ngahlala i-suitcase yami ngathiya ngakho ngcono. Kuyabe kumcaphule kakhulu kumzisa ubuhlungu, uyakwazi ukuthi umuntu ngokuzonda uyenza loba kuyini ngesikhatshana nje.
So
njengalo liqinise sibili
uyatsho sibili
ukhathana nje umuntu uyaqine sewonile senza into enkulu ukuthi sometimes they regret after saying that sure ngani lapha namthe obuye ukuthi sehle ukuthi sicontrol inhliziyo zethu zisuka zibe zincane ngesikhathi esincane uqine usuyenza into enkulu eza post impilo yakho yonke ukuthi ngani thiwa inhliziyo leyo siyakwazi ukuthi sizibambe. Ungathola kunjalo nje uzithathele isikhwama sakho uhambe kumbe uhambe uzakuyabuya ngobuya ntambama ubuyibuzisisa ukuthi kanti kuhambe njani, sihlale phansi lisolve. Nxa kuyukuthi uyesileke ukuthi alalele, hhayi omunye nomunye azithathele isikhwama sakho angena indlela eyangikibe ngoba kuzabe kuyihlule.
Lo-ke ngunkosikazi Sakhilelile uMadube khona ngale-ke kwele Botswana, besikhuluma njalo lo baba Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale-ke kwele Bhilitane. Baba Sibanda, lo Madube ingadina lokusasa.
Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu.
Sizaqhubeka ngodaba lolunga eviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube
lilanga. Siyabonga Keeps, silethemba lilo kholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayigobe. Namhlanje bafethu siseBoston lanemelika, sixoxa lo sakhulayo ongusamabhizimusi umnumzana Hope Ndlovu owasungula uhlelo lwasebulenjini olubizwa ngokuthi Two Verse. Masambeni kuye siyezwa okunenye. Ndlovini, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani mnumzane?
Hayi ngiyabonga Mike.
Injani impilo? Ngiyazi vele ukuthi usuphila lana kule Melika eBoston.
Hayi impilo right kabi, like I think okuhle ngokuthi isikhathi engisibene lapha seMelika, ama opportunities esiwatholayo, you know, they are so much better than those that I could be getting if I was back home, and which I'm happy about.
Mhm. So masithinta udaba oluse goodwin lamhlanje, ngiyazi ukuthi nguwe umkhokheli wenhlanganiso esingathi inkampani ethiwa yi2vel. Awusitshele ngamafishane ukuthi nina njengenkampani i2vel niyenza umsebenzi onjani?
So i2vel yona kahle kahle vele i-app elincedisa abantu abagada imchova lamabhasi ukuthi behambe besuke from endaweni eyodwa besiya kwenye. Like for example, like let's say nibuse eMpopo sifuna ukuya edorobheni, okwenzakalayo kahle kahle ukuthi nxa ugada umchova, lonke umuntu okwaziyo ugada umchova uyahamba e-bus stop anje ume kumbe akwazi kuma for 5 minutes, for 10 minutes, for 20 minutes. So kwenzakalayo ukuthi wena njengomuntu ogada umchova, isikhathi sakho kahle kahle awula control. So what it does is that it allows ukuthi khona abantu abagada umchova, yeah, download the app letu, u sign up, u create a profile, then we add information about like your bank details. So kwenza kala ukuthi you can track yakwanisa ukukhangela ukuthi amakhombi angapi. So nxa usendlini kungakasuki ukuthi uye kwenye indawo. Uyakwanisa ukukhangela ubone ukuthi imchova i 5 minutes away, 10 minutes away, ikhatsha nokunganani kulawo. Then ubusunjani, ubusu check into the app. And that essentially what it does is it deducts imali like something like 50 cents nxa umchova ukhona 50 cents. Then usuhambe bus stop yemelela, uyathola QR code. Ungafika bus stop laphana udriver wekhombi kumbe uyinto wekhombi sesikani QR code lelana sethola imali yakhe digital form wonusukade umchova usuye edolobheni. So okwenzakalayo here is that wena njengomuntu ogade umchova you're able ukuthi ubekwazi ukuthi umchova ifika ngesikhathi bani ngapi njalo ifika ngesikhathi bani lapho yakhona njalo iza costa malini njalo uzaphinda ubhadala imali yangkhona digitally kungela actual transference of cash.
Awungitsheleke ukuthi nina njenge nhlanganiso seliqalile yini ukusebenza eZimbabwe?
Imanthedlile le sibe siqalise ukuyi pilot program nyana okuncane and that was essentially meant ukuthi test the MVP yethu sibone ukuthi apply ngkhona le yasebenza yini. But kahle kahle khona sibona ngani i product lethu sizali launcha ligcwele towards the end of December like during the Christmas.
Right. Awungitshele ke mnumzana uhlelo lolu lusebenzisa i-internet eZimbabwe silodubo lokuthi i-data iyabiza imali enengi mnumzana.
Yeah.
So likhangela ukuthi lizabe lisiza abantu kanjani ukuthi labo bathole ithuba lokusebenzisa ama services enu.
So kahle kahle I mean lapho khuluma point eqhakathekile sibili. Esizama ukwenza ukuthi the only solution esingayenza thina from our end is to ukuthi product lethu si ensure ukuthi aso product idla idata. That's the first part. Then the second part obviously in these solutions that were ama solutions esizama ukuthi siwadinge as time goes on that would be trying to partner lama telecommunications companies njengako Econet lawo Telcel.
I see uzwile mnumzana. Awungitsheleke ukuthi nxa selilontshile eZimbabwe likhangela ukuthi lizathuthukisa impilo zabantu eZimbabwe kanjani?
Kahle kahle abantu esisebe sisebenza labo even more ngabantu aba-owna imchova, abantu aba-run ama-business awo. Wow. What we're essentially trying to do is to empower people that own ama-kombi.
Hayi, gqiba uhlelo Ndlovu, utshela abalaleli ukuthi bangalixhuma kanjani.
Kahle kahle sile website yethu www.tuvel.com. And that's the first place that you can go to if you want to sort of have a conversation. Kule form elikhona nxa ufuna ukubuza imibuzo ongayibuza ngokuthi siqalisa nini silaunch nini. We have a Facebook page and a Twitter page and that's where like information yeqalisa ikhona.
Hayi Ndlovini sikuzwile kahle ngiyabonga kakhulu bekuhle ukuba lawe kuhlelo labasakhulayo.
Okay ngiyabonga.
Mthwakazi omuhle lapha bengixoxa nomnumzana uHope Ndlovu ongusomabhizimusi osakhulayo ophila lana kwele Melika ngale eBoston. Kwanelo kwalamhla masidibane ngevikezayo olevalisa ngiyenjabulo ngumaikhobe sengilishiya ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabengelelana Nkomo, siyabengelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo, siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Siyaqhubeka njalo sifunda umahubo usahluko ngu-46 undima ngu-10. Ifundeka kanje, ithi yona, thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa ezizweni. Bathandekayo kumaviki amabili adluleyo sakhuluma ngalumbhalo sathi uNkulunkulu uyakhuluma uthi ngasithule sazi ukuthi yena unguNkulunkulu. Siqhubeka njalo kumbhalo ofanayo sisizwa ukuthi uNkulunkulu uthi yena uyazazi izinhlupheko zethu, uyakwazi ukuthwala nzima kwethu. Akudingeki ukuthi sitshayane ngamakhanda, akudingeki ukuthi sizihluphe. Uthi yena uJehova thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma loMose uthi ngempela sengibonile ukuhlupheka kwabantu bami. Ngizwile ukukhala kwabo ngakho ngisi ngiyehlile. Bathandekayo uNkulunkulu, lanxa kwakubuhlungu eGibhithe kubantwana bakaIsrayeli, uFaro ebahlukuluza bebashayisa izitina, bebashisa izitina ngotshani, babekhala besebuhlungwini behlukuluzekile. Kulento eyodwa ababekade bengayazi phakathi kwenhlupho zonke lezi, abantu ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ekhulumile ekuqaleni ku-Abraham wathi yena abantu sizwe engiza kunikeza sona sizahamba ekugqilazweni sibe sekuthunjweni kweminyaka engamakhulu amane 400 years. After 400 years I will revisit them. Babengakade bengakwazi, behlukuluzekile, behlupheka, besebuhlungwini, kodwa into ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ehlelile emisile izikhathi. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi, uNkulunkulu nguye omisa izikhathi, nguye ohlela izikhathi, konke kwaziwa nguye. Yena futhi akaphili phakathi kwesikhathi, uphila ngaphandle kwesikhathi, kodwa isikhathi siqondiswa nguye. Lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu, bakhala abantwana bakaIsrayeli ngokuhlukuluzwa kwabo eGibhithe. Abesethi uNkulunkulu kuMose, manje ngizwile ukukhala kwabo, manje ngisengizile. Zihlobo zami ezithandekayo, uNkulunkulu esikhuluma ngaye esimkhonzayo uthi yena kasithule sazi, lanxa siphakathi kwenhlupheko, lanxa kusebunzimeni, lanxa into zikhanya zidule ezitolo zingasekho, lanxa intengo yezinto ikhuphuka, abaningi bedidana ngamakhanda, abanye sebecabanga ukuthi ilizwe liyavalwa, zwana ukuthi uNkulunkulu uthini. Uthi thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. UNkulunkulu esimkhonzayo akahluleki, uNkulunkulu esimkhonzayo akasideli, uNkulunkulu esimkhonzayo akalali, akadakwa, akakhohlwa. UNkulunkulu esimkhonzayo wenza yonke into ngesikhathi sakhe. Ngithanda ukuthi ngithi bazalwane, noma sekunjani, ake sekeleni ukukhuluma kabi ngelizwe lakithi. Ake sekeleni ukukhuluma, ngiyangizwa abanye bethi iZimbabwe iqalekisiwe, iZimbabwe kwabanje kwabanje. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi, amandla okufa lokuphila asemlonyeni, aselimini, ngolimi lwethu siyadiliza, ngolimi lwethu siyakha. Into engithandayo ukuthi isikhathi esifaneleyo saziwa nguye. Ma isikhathi esifaneleyo sesifikile, yena uNkulunkulu uyakwenza. Yikho ethi yena thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Ngesinye indlela uthi thula wazi ukuthi ngilecebo ngakho konke okwenzakalayo. Bathandekayo, uNkulunkulu akasidelanga, uNkulunkulu ulecebo lenhloso ngakho konke okwenzakalayo.
Kuyiphethe mfundisi.
Ake sithandaze. Sibongile isewenkosi yethu Jesu, sibonga amandla akho, sibonga izwi lakho eliphilayo. Siyabonga ukuthi wena kawusidele, uthe wena sithule sazi ukuthi wena unguNkulunkulu. Babona amandla wonke, siyathandaza ukuthi wonke olizwayo lelizwi aphakamiseke emoyeni, aduduzeke. Baba siyathandaza, sikhulekele abaphathi bohlelo ukuthi babusise, babo baphakamise. Nkulunkulu sikhulekele ilizwi lakithi ukuthi baba sikhulume emkhathini ukuthi iZimbabwe iyaphila, iZimbabwe iyaphakama. Baba ngegama lenkosi uJesu, phakamisa abantu bakho, busisa abantu bakho ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Isivanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi lamhlanje, ngitsho labagulayo abalele ezibhedlela. Silethemba lizathola ukusila ngalowo mbhalo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yibo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki ezweni. Umongameli Mnangagwa sethule umthetho obamba abatholakala betshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi bahlale entolongweni okweminyaka elithumi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.